isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuMabasa 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bathi bayahlupheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala belegciwane le-coronavirus COVID-19.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha.
Bayakhala emaphandleni ngohlelo lokuvalelwa ezindlini.
Lapha ewandle abantu bayadubeka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sokulabantu abangamathumi amathathu lanye eZimbabwe abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abane babhubha wathi njalo ababili basila. Sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezisithupha 6067 eZimbabwe ababecatshangelwa ukuthi balomkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele sokulabantu abafika phose izigidi ezintathu abahlolwa batholakala ukuthi balomkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University City abedlula amakhulu amabili babhubha. Kulabanye njalo abanengi abasilayo. Umemetheka okumangalisayo umkhuhlane lo kweleMelika. Akwaziwa ukuthi eZimbabwe luzaqhubekela phambili kumbe hathi uhlelo lokuhlala ezindlini olubizwa ngesilungu ngokuthi yi-lockdown. Uno Butler wohlangothi olubona ngezokwethula kwemibiko umnumzana Nick Mangwana kenelisanga ukuchasisela iStudio 7 ngodaba lolu ngenxa yokuthi ubesemhlanganweni wokuhlolisisa uhlelo lolu oluqhutshwa yi-COVID-19 Task Force. Uhlelo lwe-lockdown lugqitshwa ngeviki ezayo abantu abaningi bekhala ngendlala lokunye okujiyeneyo. Omunye wabakhalayo ngunkosikazi Janet Ndlovu ohlala eFilabusi esabelweni seMatholen South.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha. Sike sabona elinye idona elibuye libhalisa abantu lapha kuthiwa bazathola ukudla. Asiphindanga salibona. Bona laba abalutshwana abaphiwayo umumbu we-welfare. Yibo laba abaphiwayo balutshwana.
Unkosikazi Busi Masina ohlala emagwegwe kobulawayo laye uyakhala okumangalisayo.
Okwamahara vela ngaze ngubone. Njalo indaba yemali kuthiwa kule mali eholiswa abantu. Ngiyezwa ku-news bekhuluma ukuthi sebenike phose ama-1000 amangaki kobulawayo leHarare. Kodwa angaze mbone muntu mina osoke wathi leyo mali uyitholile. Ngingazitholelo mina ngoba vele angaze ngiyitholi. But khonoko nje ukuthi omunye umuntu ukhona yena soke wayithola leyo mali. Ayi, angaze ngiyibone mina, angaze ngimuzwe lo muntu okhuluma ngayo ukuthi uyitholile. Siphonga ukuzwa bekukhuluma bona kuma-radio lapha ezindabeni lapha ukuthi sebephila abantu imali njalo kule mali enganani.
Umnumzana Fortune Nyoni ohlala ewange uthi kabatholi ludo okuphiwa nguhulumende.
Iqiniso elihle sikuzwa nje ukuthi kukhona kwezinye indawo lapha ewange ngitsho lasemaphandleni akulampe njalo abantu bayadubeka.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Kethwelu Phahla othi kukhanya engani abantu abaphiwa ukudla ngabasekela ibandla leZANU PF.
Elizweni lakithi kanti kuhamba njani la ngesikhathi sokufa? Kumele abantu kukhethe ukuthi laba ngozibani kumele badle, laba abanganikwayo bona yibo kumele bafe. Hayi bantu, abantu bakithi kabantshintshe. Abantu bona labo ukudla okufikela kubo kabatshintshe izinhliziyo zabo lezi ezililitshe eziqine kangaka ezibayenza ukuthi bakhethe abantu, banika abantu ngokubazi. Akumelanga kube njalo. Nxa kuyinto elanda ukuzosiza abantu, elanda ukuzosiza umphakathi, mayisize umphakathi wonke.
Kodwa umnumzana Dingumuzi Phuthi okubandla leZANU PF uthi akulabantu ababadlululwayo kuhlelo lukahulumende.
Ngamanga aluhlaza tshoko lawo ukuthi ukudla kokuncedisa abantu phakathi kwesikhathi sobunzima somkhuhlane we-COVID-19 kuphiwa abantu abasekela ibandla leZANU-PF kuphela. Ngoba abantu abayibo abakusebenzayo sibone kusiba ngama residents associations nxa sikhangela emadorobheni. Imizamo yokuthi lokho kufike emaphandleni andubana ilethwa, kodwa siyazi ukuthi lati njengabantu esebenza labantu kasilani lokuthi umuntu sekela liphi bandla. Ngoba thina silandela umbono lokwenza kuka president Edim Nangagwa ukuthi wonke umuntu weZimbabwe uqhakathekile. Azingeke siqalise ukubandlululana ngalokho, angikwazi ukuthi abakukhulumayo bakuthatha ngapi. Ngoba umthetho kahulumende weZimbabwe, lo mbono kamongameli Edim Nangagwa, konke lokho kuvumelana ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kaphiwa amathuba alingeneyo. Lathi njengezinkokheli sikusebenza njalo. Nxa sikhangele abantu beZimbabwe sibabona bengabantu abafana nayo. Ukuthi umuntu usekela liphi bandla ayisikho esikwaziyo phansi kombuso kababa uMnangagwa.
Uhulumende uthi kule mali ayinika abantu ngesikhathi ilizwe liliswana lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abantu emabandleni bathi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini ngenxa yokuthi abanye babo balezifuyo njalo bakha amanzi endaweni ezijiyeneyo lapho abantu abagudlana khona njengendlala yenza. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Vathi bethuswa ikubhubha komuntu obehlala eMondoro obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki ephelileyo. Sebedlalela evalweni besithi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngesiphangiphangi emaphandleni ngenxa yendlela abaphila ngayo. Umnumzana Pino Sikhosana ohlala eJombe enkabazwe uthi okunye okwenza abantu bengalandeli iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini olwaziwa ngokuthi yi-lockdown yikuthi kulabanye abelusa inkomo okumele bazikhangele sonke isikhathi.
Lapha esibuthana khona siyakukha amanzi. Abantu abakhangeli konoko esikutshelwa nguhulumende wama-social distance. Siyama nje sibuthene sisikha amanzi. Uma kusenza uhulumende elethe abantu abangafundisa abangapha ukuthi njani miwaso for ukuthi udwele ukorona lolu lungasibulali.
Omunye njalo ohlala esiqhintini sesidakeni eJombe umnumzana Zamani Chuma uthi okunye okwenza ukuthi bengalandeli iziqondiso zohlelo lolu yikuthi izibhedlela zikhathana lemizi yabo.
Bini laba abagulayo asenelisi ukuthi sihambe ezibhedlela ngoba loba imota sibili ezidlulayo ngapha sezizilutshwana ukuthi sikwanise ukuthi sigade sihambise abagulayo ezibhedlela.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Nompilo Chabalala ohlala enyama yendlovu esabelweni seMathebeleni North othi bayalamba ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lolu.
Hayi, indlala esithwala esenzima ngapha. Lezibhedlela kula uyahamba ezibhedlela kukhatshana kwampu sikhethwa kulaphiliza kula muthi.
Omunye njalo ohlala enyama yendlovu umnumzana Zibuyile Nkomo uthi basethwa indlala namanzi.
Kula transport uya lapho kudingwa khona ulu ngoba kuvaliwe imota kazihambi. Izibhedlela zikhatshana nendlala lonyaka izulu lisibulele akusila kudla. Amanzi sithatha kugwayi maningi khona lenkomo zinatha khona lathi sinatha khona.
Kulabanye abakhala ngokusela ulwazi ngomkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo unkosikazi Sazini Maphosa ohlala eManama esabelweni seMathebeleni South.
Abantu balapho yazi bayaphithizela sikwazi umbeni sizabulayiswa ngabantu betshwala bona kulapha yazi kuyafiwa. And i-grocery so siyabulawa kodwa sokudura lokho. Lokutshona endlini ningene. Ngiphume phandle ngengadini ngichibilike ngibuye ngizohlala endlini. Ey, anze sithwele nzima uyazi angazi ukuthi okuntu okuzaphela njani lokho.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi uhulumende uzama ukulungisa konke okuhlupha abantu.
Kulo engikubonayo ukuthi abantu bayakhala ngokuthi amanzi endaweni lezi lokudla kumbe lokungaphatheki. Uhulumende uyananzelela konke khonoko kodwa uhulumende uyazama. Izandla zikahulumende zimfitshane. Imali asilayo kangako kodwa uhulumende sethena i-priority number 1 ikulwisa umkhuhlane we-COVID-19.
Akwaziwa ukuthi kuza kwenzakala nomkhuhlane lo ungamemetheka emaphandleni kweZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Siloku sikuhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini sithole imlayezelo evela ebantwini abathiyeneyo. Basithumezela ke le imlayezelo ku WhatsApp nombolo ye Studio 7 ethi +1 202 465 0318. Uthi sizwe ukuthi bathini.
Isicelo esinaso esisifisayo ukuthi ngabe uhulumende wakithi welaseZimbabwe makusenzeka avule lapho avula khona, aye avulela abantwana abazabhala ama examinations ekupheni komnyaka. Abasikhangelela abantwana abaku form 4 laba ku A level, at least makungavulelwa bona babuyele ezikolweni. Sibone ngathi akungeke kube le congestion eningi kakhulu, kodwa abantwana bazayeneliseka ukuthi kube lalapho abaqhubha khona. Siyabonga, sicela ukuthi uhulumende asikhangelele khona lokho. Ngiyabonga. Okhulumayo ngusakhile moyo wela seplant.
Igama lami ngu-Washington Ncube, ngisecholojo kosigendi. I-lockdown thina isenzele phansi. Ithe iqala before iqale mina ngangisegoli and then ngasuka ngeviki lelengisuka nithe ngifika nje kind of 3 days, hhayi yabe iqala ngivalelekile nje nisekhaya. Kodwa ke mbona kungcono kakhulu ukuvaluleka kwami ngisekhaya, ngoba ngiyakwazi ukuthi ngivuke ekuseni ngemasimini, hayi sidlele njena nayo amakhabe noma indlala siyikhangele lonyaka. Hayi lo mnyaka ungathi sifulathile ma.
Lawo lakho ukutumeza umlayezelo wakho khona manje, tumeza kunombolo ye Studio 7 ethi +1 202 465 0318. Tumeza khona manje. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Kuyaxokozela emzini kamongameli kwakwe le Melika kulandela okwethulwe ngumnumzana Donald Trump othi abantu balakho ukulatshwa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 ngemithi ebizwa ngokuthi ngama-disinfectants. UTrump uthi ubezidlalela nje, kodwa abamaziyo bathi ubekhuluma okusenhlizweni yakhe. Kule mibiko ethi umkhokheli wawelizwe le-North Korea uKim Jong-un ugula okumangalisayo. Kukhanya engani ulakho ukuhanjiswa kwele China lapho alakho ukulatshwa khona isifo senhliziyo. Uyise wabhubhela kwele China lapho ahanjiswa khona ngesitimela. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko senziwe manje
ngelo baba mkhulu
babelobola
usenziwe manje.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubekela phambili ngodaba lokuthi abantu bayakhahlamezana ezindlini ikakhulu kulezi nsuku ngesikhathi somkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ake siqhubekeke lolu daba namhlanje silonkosikazi Jester Sibanda uMandlovu kanye lomfundisi uRonald Moyo weBrethren in Christ Church.
Abantu abaningi bayesaba engxenye kithi kakhulu obaba, ngizakuza umama ukuthi uthi
what is it yes ukhathisa khona mpahla ngene umama ukhathisa khona mpahla
uyabo usesaba uthi ungaveza izinto zakho ezivele zingxenye yakho usuza kwaliwa usuzaxotshwa usuzathini sebeza kukhangela njani. Kodwa ke ngiyabuyele ukuthi xa kulothando ayikho into noma imbi kangakanani noma inkulu kangakanani iyalungisiswa ngothando.
Ngena mama konapho Mandlovu.
Ngiyabonga. Lokuswelakala kukaJesu, uJesu uyaswelakala emakhaya ngezikhathi ezinje ukuthi ubaba lo mama labantwana uhlalwe emthandazweni kuthandazwe.
Ebantwaneni ke gogo lapho ke Mandlovu, nxa kusenzakala konoku kuhlukuluzana ezindlini, abantwana kubabamba njani enhlizweni konke lokho?
Bayakhathazeka ngoba abantwana ubaba bayamthanda, nomama bayamthanda. Nxa abantu laba sebekhathazana, sebelimaza abantwana, abantwana basebelimala kakhulu okudlula bona.
Mfundisi,
amasibulo uchaya ekhanda kuyabahlukuluza abantwana. Athi namhla kuphela la kusasa. Bathi laba badadisha ngezenqondo. Umntwana uyakhula xa ekhulele endaweni enjalo. Ungabone ngani hayi uphephile sibili usehlambulukile enqondweni yakhe uzabamba lokho okuqakathile. Kodwa ke phambili ekuphileni kwakhe uyabuyela kuwona lwana umumo akhulela kuwo. Ngoba kuye umuntu ongubaba kumele abe ngumuntu ohwabhayo, kumele abe ngumuntu olamandla, kumele abe ngumuntu okhanya ngani ulonaka angahlangana lomunye ubaba olungileyo ochumileyo. Hayi kasobaba enough. So kuyahlupha ngikhulumela kwabangamantombazana, kuyakhathaza sibili phambili. So umama uchaya ekhanda impela.
Ye nxa sithi singavala khonapho ke Mandlovu, njengomuntu omdala sibili, nxa kungathiwa akubalayi abantu sibili lapha ukuthi kumele baziphathe njani ezindlini, akubalayi sizwe mama?
Mina ngithi ezindlini lapha abantu kabafundane, bazane. Umama amazi ukuthi ubaba ngambona senje, mina ngime so.
Okwengezelela kumama okunye ikwazi ukuthethelelana. Akula muntu ongelasici, sonke sonile sisilele enkazimulweni kaNkulunkulu. Kodwa singakhuluma iqiniso, iqiniso liyamkhulula umuntu. Ngase silikhulumile sikhumisane umlotha, uyawakha umuzi khona lokho.
Ngithathele lithuba ukuthi ngibonge ubaba umfundisi uRonald Moyo weBrethren in Christ Church, ngibonge njalo lo nkosikazi Chester Spanda uMandlovu. UMandlovu yingcwethi kwezamasiko esintu. Hayi yezulu kandaba sima lapha kuhlelo lwethu lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sigcina masiko ayesenziwe manje.
Soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Hobe.
Yebo. Tsakaza mohlezi. Yikude banokuhlelo labasakhulayo ngingoMike Hobe. Namhla kuhlelo silokhe sikobulawayo. Ngontuthu ziyathunqa. Sixoxa loSibusiso Dube. Intathele izindaba ngomsakazo website. Siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane weCoronavirus.
Ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo. Njani?
Hayi ngiyaphila bafundi, njani khona ngapha?
Hayi siyaphila. Asithinteni udaba lomkhuhlane wecoronavirus, awena uyintathele izindaba. Sike saxoxa labanye abakumsebenzi ofanayo, bona bathi kulesikhathi lockdown amalungelo abo ayephulwa ngabezomvikela. Lokhu kusaqhubekela phambili na kusakwenzakala na?
Esesikubonile thina ukuthi udaba lolu kwenzakale ekuqaleni leni kubangelwa kakhulu ukuthi ama press card ebengakaphuma ka 2020. Kodwa ngokwazi kwethu iministry ye information isilucazulule udaba lolo. Kodwa inkinga esikhona ukuthi lokhe besiba khona abantu abazintathele izindaba abamiswayo kuma roadblocks, abanye bebuza ukuthi kungani behamba ngezimoto zabo bengahambi ngozuko. Njalo sizwile thina ukuthi Zimbabwe Human Rights Commission isicomplainile ngokuthi bakhona abantu abahlukuluzwayo ngama social ama police kulesi sikhathi.
Asithinteni udaba ngomsebenzele ukwenza you know at site. Siyabona ukuthi iselenze umsebenzi omnengi kakhulu ekufundisweni kwa lifundisa uZulu okunengi mayelana ngalomkhuhlane. Ubona ngani izakhamizi kakhulukazi kobulawayo bayathakazelela na elikufundisayo?
Okokuqala ye bakhona abantu abangani bakuzwisisa esikukhulumayo ngodaba lwecorona. But kusenjalo bakhona futhi abangani abakuzwisisi kahle. Ungabhoda lapha emalokishini kubo luveve, kubo lobhengulala kwezinye indawo, uzabona abantu bebhodabhoda, uzathola abafana bezidingela utshwala, abanye bayavakatshelana. But okunye okumele sikuzwisise ukuthi lo mumo abantu abaphila ku uyenza abantu bezwisise izinto ngendlela ezahlukeneyo. Lapha nizama ukuthi umuntu ongelampuphe endlini umuntu ongelamanzi empompini endlini kunzima ukuthi umtshele ukuthi ahlale endlini. So abantu baba beseyadinga impuphu and lapha emphuthini kuyaminyanwa kakhulu, lalapho okuphiwa khona amanzi ezibhoraneni abantu bayaminyana.
Inani labantu abasebebanjwe ngalo mkhuhlane koBulawayo lilokhu liqhubekela phambili li-increase. UZulu koBulawayo bona bakuthatha njani lokho?
Abantu kukhanya ngani bakwamukele ngokuthula, abantu ngathi ngesilungu kuthiwa ba-calm, asikaboni panic. Kodwa kukhona engathi kuyangithabisa mina ukuthi kulabo abantu abasebenzela inhlanganiso ezinjengama-NGOs, ama-civil society, labo somabhizinus sebegijimile bagcwala yonke indawo bedinga imali yokuthi kuncediswe ukuthi izibhedlela ziphiwe ukudla, ziphiwe imithi nokunye okufunakalayo ukuthi kwenqabelwe leyo COVID.
Hayi, siyabonga Dube ngokungena kuhlelo. Silugciba lapho uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, yoni username yami. Kwanelo kwalamhla, sohlangana ngolwesibili. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMikeove. Mthakazo omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana njalo zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje lapho esikhumbuzana khona ngelizwi lenkosi ukuthi litshona empilweni zethu. Ngibonge labo abalaleleyo nalabo abahlala belalela ukuthi leli lizwi mhlawumbe lingabasiza libancede empilweni zabo belungiselela ukwedlula kulo mhlaba besiya kwelizayo. Namhlanje ilizwi lethu siyalithola encwadini kaDaniel isahluko 3 ivesi lika-27 lo-28 lapho lesihloko sendaba esithi isithando somlilo ofuthayo. Verse 27, izikhulu nababusi nezinduna nabomkhandlu wenkosi babuthana babona lawo madoda ukuthi umlilo obanga namandla emizimbeni yawo kungahangukanga lunwele olulodwa emakhanda awo, engaguqukanga amayembe awo, lingasondelanga kuwona ephunga lomlilo. 28, uNebukadinesari wakhuluma wathi makabongwe uNkulunkulu waoShadrach noMeshach no-Abednego othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ebezinethemba zazaguqula izwi lenkosi zanikela imizimba yazo kuba zingakhonzi zingakhuleki kuNkulunkulu noyedwa uNkulunkulu wabo kuphela. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, eli livi nxa sililandela kahle sibona ukubana kula madoda lamathathu uAbednego noShadrach noMeshach abafakwa esithandweni kumbe ezibo elalivutha umlilo owawuphindwe kasikhombisa ngobana babalile ukukhonza izithombe senkosi uNebukadneza. Into engifuna siyinanzelele lapha yikuthi nxa sisahamba emhlabeni impilo yethu ihlangana lezinto eziningi lobunzima obuchiyene obunye obukhulu kakhulu. Nanku umlilo lo kuthiwa uphindwe kasikhombisa, umlilo vele uyazishisela nje. Pho nxa usephindwe kasikhombisa yikuthi umuntu ache abe umlotha ngesikhatshana nje. UNkulunkulu ke uyakwazi ukuthi abantu bakhe bayangena ebunzimeni obunjalo, abantu bayangena emililweni eminingi bakhale ngalokhu lalokhu, abanye ke abanjewo uNebukadneza baqakeze bashaya amakhwelo bakholise ukudubeka kwabantu baze babize labanye babo, babize icabinet, babize ingabe yini umkhandlu lowo kumbe icouncil batshelane ukuthi ake likhangele naku ngabantu lokhu kuzavuqwa khona zake sibone inkonkoni yajama. Namba-ke kodwa amadoda lesephoselwe khona besithandweni somlilo, into emangalisayo yikuthi kuthiwa bangena bebathathu kodwa kwabonakala esine phakathi kwabo. Engithanda ukukutsho kini izihlobo ezithandekileyo yikuthi lanxa lihamba lingena ebunzimeni mina obumarisayo alihambi lilodwa nangu Nebukadnezar wazi wavuma ukubana lo omunye wesine ukhanya indodana kaNkulunkulu lawe ebunzimeni ongena phakathi kwabo uNkulunkulu lawe kakuthi uwedwa sengisho lobunzima becorona le ekhulunywa kusakwa malanga uNkulunkulu khona ulaba bonke abamethembayo ngobana uyakwazi ukubana baludinga usizo lwakhe lamadoda uthi abaphuma bemsulwa benganuki njona intuthu lawo uzangena ebunzimeni uyephuma ungonakalanga kodwa kufuneka iloko ukukhulunywa ngoNebukadnezar ku-28 ukuthi uNkulunkulu kaShadrach lo Meshach lo Abednego kulaba abamethembayo uhlala labo kwaze kwaguquka le nkosi uqobo lwayo sengathi lathi lalabo abasikhokhelayo iinkosi zasemhlabeni zinganazelela ukubana kuyo yonke imizamo eziyenzayo amakholwa athembe ilizwi lenkosi ukubana lizabaqhuba libakhuphe ebunzimeni kawuhambi wedwa izilingo ziyabakhona okorona lemkhuhlane eminingi engelaphekiyo yabakhona kodwa bathemba uNkulunkulu ekugcineni baza kunqoba uNkulunkulu abelathi asophule kulo mlilo esiphakathi kwawo asikhulekele babathixo engcwele nababantu bakho banikele esandleni sakhe baphule emlilweni wenkathazo zonke abalazo ngoba nanguNkulunkulu wethembekileyo kuzobuna phakathi amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Jakeli Dala Ntungameli Nkomo.
This song comes to you from ICAP at Columbia University, which is working to build healthy communities around the world. COVID-19, a highly infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Even if we are miles apart, even if we maintain our 2 meters apart, we are not a helpless and hopeless lot. Communities have the spirit to keep us healthy. We are strong together, and together we have the power to keep ourselves safe. We have won other battles before, and we have the spirit to win this one. Distances apart, but if we put our heads together from a distance, if we walk the talk together and apart, we can win this battle together. Yes, together we shall overcome COVID-19.
Unogona utapuzira vamwe nekusaziva saka karakumba.
Lo ngumculo osanda kwethulwa nguAlbert Nyathi labanye abagoqela uDerek Mpofu, uTererai Mugwadi, uFatima Sitimela Gatiji, uLwazi Jabangu, uJust Signal, Joseph Chinouriri, Lomono Mukundu. Singagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele ebezikhokhela. Abantu bathi bahlupheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala belegciwane le-coronavirus eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje olivalisayo ngenvulo nguGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.